Sibonile iCabinet kaPresident singathi iCabinet entsha ngokuthi ifakwe lamuhla kodwa abaningi ngibengithi uminista abaningi abanye baphendukile njengominista debekhona abadala kwazofakwa nje abatsha lapha nalaphana kunzima ukuthi kuthiwe ukuthi bengenelisa yini basozobenelisa sizabona ukuhamba kwesikhathi ukuthi basebenza njani kodwa singakubheka ukuthi ubisele umthuli ncube kufinance laphana kungabe kunzima ye kodwa umthuli uyatshengisa ukuthi ulawo amacebo ulayo ingqondo yokuthi kumele kwenziwe njani loba kwesinye isikhathi nje umumo usuka umehlule abaningi ababiselweyo ngominista nje kade bevele bekhona kunzima ke ukuthi ngezindlela kucace kuhle ukuthi kulontshintshobani olungaba khona mbolungaswelakala sokusitsho ukuthi yena upresident ubanika amandla anjani i-freedom enganani ukuthi ba-implemente bebenze lokho ababona abantu akunganceda ilizwe ngoba kwesinye isikhathi usuka kuxubane i-politics le-administration so-ke kuza kubonakala kuya kwesikhathi ukuthi basebenza njani
manje ngokubona kwakho ubona ungani nga ekhethe obani kumbe ngabe ukhethe njani ngoba sizwa ikakhulu abemhlubulweni wemandebeleni labo ekhaya kubana hayi kungani ubengabhekanga khonale ungathini unalo
ye ungabheka iCabinet yes abanye bathi abantu bangathebelelendi balutshwane kuCabinet kodwa uphinde ukubheke ngendlela yokuthi nxa upresident ekhetha abaminista anti bekhetha bephathi yakhe abawinileyo so bavele balutshwane abezanup f abawinayo emathebelelend njalo kumele abheke ukuthi bona ababawinileyo yibaphi vele abakwona sokuba ngominista kusiya ngezinga lemfundo langomsebenzi abawaziyo so kutsho ukuthi-ke ube vele elalokho kodwa i-limited choice ube ngela bantu abaningi so ubekhetha kubona ababakhona yebo ye abantu bengakhonona kodwa ayikhaya iprovinsi njengobulawayo anti iZANU-PF yaphuma le 0 out of 12 so-ke kutsho ukuthi akula muntu wezanu okade khona kobulawayo owinileyo kubengamfaka yikho-ke okudala khona ukuyala kodwa uzamile upresident ngoba nxa ukuthi uyakhangela bakhona amaminista sikhuluma ngomthuli ncube sikhulume ngosithembiso nyoni o-Edgar Moyo abangama-full cabinet ministers abafakileyo yikho-ke vele anti izikhundla zona zilutshwane njalo amaprovinsi maningi angu-10 so-ke nxa uminista bengaba ngu-30 kutholakala ukuthi abathizen besithi 3, 4, 5 bavela ngapha ukunanzelelela ngokungithanda ukuthi hayi mana ngibafake ngoba loba abantu bakibo bengasivotelanga kakhulu kodwa kwezinye indawo basivotele so-ke wasekhetha kubonabo